uhlelo lolu sananzelela ukuthi abatsha abarejist ukuvota abaselandaba lakho sasesibakhuthaza ukuthi kona ozahamba erejista ukuvota ehlale edorobheni lakobulawayo siyamnika umvuzo ikhuponi lokuthi elungisa inwele mahara. So balungisa inwele belungisa inzipho up to i-value engange US$50 okuyimali eningi kakhulu, ngoba uyakwanisa ufaka iwivi yakho ifunayo istyla esibe sihle ulungise lenwele zakho, umbe uphotha amadredi abafana bayagela mahara bethinta inwele into zonke ezinjalo. Uhlelo lolu lwamukelwe kakhulu ngela kutshona kuphithizela emahofisini ethu lapho abantwana bezothatha-ke amakhuphoni lawa. Ingathi lathi sukusimangalisile ngendlela abantu abareacte ngayo, ngoba sasicabanga ukuthi mhlawumbe bazatondatonda kumbe bengabuyi, kodwa-ke kuyathabisa ngoba babuya ngobuningi. And into esithabisa kakhulu ukuthi ubuya-ke abasakhulayo abaleminyaka abo 18, 19, 20 okuyibo abantu esibakhangelela ukuthi berejiste ukuvota, ngoba yibo isikhathi esiningi abakade bengafuni ukurejista ukuvota. So September bazaqhubeka belokhu bebuya ngobuningi, okuzenza ukuthi abantu abaningi kobulawayo berejiste ukuvota, ngoba kule ngozi yokuthi ibulawayo ingaluza ama-constituency amane nxa abantu belokhu bengavoti ngobuningi, I mean bengarejisti ngobuningi.